sikhangelele ukuthi kuzaba lengxoxo enkulu kakhulu ebizwa nguPresident Chamisa ithiwa yinkundla yemicabango. Kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe iqhubekela phambili ihamba njani. Njalo singenza kanjani ukuthi indaba zomkholomi, indaba zokuhlupheka kwabantu, nendaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo, njalo macobobana angathathwa ukuthi lezi zinto zilungiswe ngokushesha. Ngakho ke ngibone ngani kuzaba lilanga iqakathekileyo kakhulu kumahlabezulu elizwe leZimbabwe, ngoba i-MDC izabe ilungiselela ukulungisa lokho osokuhluphe iZimbabwe okwesikhathini esile eside kakhulu.
Ungachasisela abalaleli Dokotela Sfanda ukuthi kanje izikhundla lapho kulabantu abazancintisana khona yiziphi?
Izikhundla ezizancintiswa yisikhundla u-Vice President, u-Secretary General, u-Chairperson. Bone ngani lezo yizo eziqakatheke kakhulu. U-President befanele lakho kulo mncintiswano lapho, kodwa-ke akula muntu omunye ngaphandle kuka-President Chamisa ozekileyo. Ngakho leso sikhundla sivele sesinge sesikhethe umuntu kudala.
Sibone izolo kulabanye abaye emthethwandaba bezama ukumisa lo mhlangano, kodwa inkantolo yasuka yathi hayi, akusoze kwenzeke lokho. Akukho yini okunye okungabuya buthi umuntu mhlawumbe kuliphazamisa?
Siyazi phela thina ukuthi inhlanganiso yeZANU PF izohlale lokhu iqhubekile, ihlale lokhu iziphathe kabuhlungu ngokuthi izama ukulwisana lo President uChamisa. Angiboni kuzasebenza, ayikho into ezamisa ukuthi uPresident Chamisa aqhubekele phambili esenza umsebenzi wakhe ekhakhwela ibandla le-MDC, njalo elungiselela ukuthi alethe ingqubekela phambili yelizwe leZimbabwe, senzela amahlabezulu elizwe lethu.